Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempupho ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Intengo yelofu eyodwa yesinkwa ikhuphuke isuka kumadola alitshumi lasitshiyagalombili $18 isiya kumadola alitshumi lambili lanye $21. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impuphu ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumula South indawo sokumakoni lami-ke ngizihlalele khonapho yabuya silile impuphu abantu ukuthi bayithole kuba nzima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash akula muntu uyabe le-cash ngaleso sikhathi i-co-cash kabayifuni i-swipe kabayifuni empuphini kube sokusithi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-co-cash bahle bayiwode yonke and into ebuhlungu enginanzeleleyo labo abakuyabuyabuya ngekhombi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali cash ukuthi bayemthengela athenge almost 40 bags enika abantwana ebanika sikhangele wonke umuntu ekhangele labo abanikazwe emashopu bakutshela ukuthi hayi thina sifuna imali cash asingeke sibagoje noma nxa kuthiwa umuntu uthole 1-1 umntwana babaphindise azazithole 100 bags enguye yedwa asuke lapho la ayezithengisa kumbe bathi emaphandleni lokhu bezithengisa ngentengo ephezulu kodwa bona babezithenge nge-70 bond basuke lapho bona bayeswayipha kumbe i-co-cash bayinikwa impuphu udubo lwempuphu lokhe luqhubeka lunjalo kulo ongela cash.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempuphu ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindende nemindende yamaroli abuyile eletha omungu. Emile laphana eNational Foods kuKami Road. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimumvuntu bekhona siyabona ukhona. Kodwa sisuka sine le nkinga yezitiye zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali e-expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi bona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impuphu kanti uthengi lokhu nalokwana. Wena uvele uyabuzithwalela imali empuphu naleyo. So uthenga okunye isitulo sehluleka ukuthi uyithenge leyo mpuphu. Abanye nxa ungafika esitulo sabo uze besithi i-swipe machine yethu ifile ayisebenzi. Abanye ngabathi hayi kafile machine code number. So into esingayenza abadla ukuthi siyathatha i-cash kuphela. So yibo bona khona ukuthi bona imizamo kahulumende kayikomplimentwa ngosomabhizinisi. Bona babhizi balokhu bekhanda indlela zokuthi beyenze njani imali ngokuhlukumezwa kwabantu ngendaba le yedlala. Bese siba nabanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000 njalo ama-10 kg angu-5,000 uzabona ukuthi nxa ungangena laphana unanzelele esitolo uyathengiswa mhlawumbe ngithi 1,000 i-4,000 uzabona sobuye amaroli emuva ngale siqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela uyabona empuphu sengigcwele zilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa bona phana abanye babesithi $70 cash abanye bathi bona ngeswipe 120 nama-price asiyezileyo yizinto ezibulala imizamo uhulumeni ayenzileyo ukuthi kona alungise azame ukuthi kona kungabi nomuntu oza kufakela njalo.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo Mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sikile uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyeyibhena ibe sensiyawoda futhi yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngaphi kumbe ngabe i-taskforce kumbe ngamapholisa akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo yaze yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwa le mali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu enikwe i-5 bond engatholanga lodi bamlodela i-truck yonke nje ingene azihambele umuntu wenkosi ayedinisa la. Hhayi kwakhathi esikhulume ndikizamele umumbu ubuyile sibili siwubonile ungena amaroli angena sibe offloader for 2 days kodwa lokho kufanana.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day but kungenxa yokuthi yena kulomunye usomabhizinisi oyabe sephela imali yena usesithi rayidi madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nanti lamenza isiki mhlawumbe ithengwa nge-1 to 25 nati zanini ma ngifuna ukuthi libuthe yonke imali khweza ne-rate yokuthi ne-1 to 26 abona omunye bakutshele ukuthi 1 to 30 something bed 1 lapha but siyabafihla ngoba abantu abantu abafake izimali ithi khonapha ubobhuru bethu ababegcwele elongzini etrade gol laphana osiphathelene abanye bagcwale ebootleggers abo kobulawayo eharane ngale ngizibagcwala ngale kwakuyizimexmol la ngale ku-4th street njani don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphathelene abeyistradi laba they are nothing asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona oyenza into oyenza khona kube njalo nguye umuntu osihlukumeza yena lwana ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana benjani uPF buziwa ngabantwana beMDC buziwa ngabantwana beZapu buziwa ngabantwana beMthwakazi buziwa ngumuntu wonke jijikelele so it's not about ZANU PF anymore it's not about MDC anymore it's about sonke la uyathola umfana omncane ongakaze kubambe $200 sokunesiloto ye-200,000 abanye amasiloto abafika 1 million kodwa sithuli and then sesifuna ukublame iZANU PF sesinoblame igamini kodwa sikwenza thina ezitradini onaba it's not fair.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Ake kusubhe ukuthi nje vele general eZimbabwe sezizacasha ukuthi into zonke ezine-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe but mina ngawukhangela I think somehow o-businessmen labo seluthathe i-advantage sis ungakhangela ama-price acharjwayo nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu incane i-10 kg 200 nge-bond note isitrans nxa ulamarandi 120 rand nxa ulama-usa bethi ukuthi incane 6 usa kumbe 5 usa liyabona ukuthi awusahambelani sena sisethesa kakhulu ngerandi le-US dollar so kuthi ukuthi i-problem maybe kubo-business man ekulwisaneni le-economy naleveli khona lesinto senaleso ngasidinga uyasithola si-about less than $1 less than $1 kwaba-10 foreign currency zinye zingaba-50 cents or so nge-US dollar but nge-bond bese-$22 $23 andiyabona
lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha epetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga.